Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Njani mtwazo omuhle siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhlanje ngolwesibili mhlaka 3 Ntulikazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MTCT elikhokhelwa nguNkosazana Dlokozani Gubhe selifuna i-$1.8 million lisezandleni zecele le-MTCT ekhokhelwa nguNelson Chamisa.
Kule mali engange 1.8 okwakumele iye ku-MTCT ngesikhathi leyo mali ikhitshwa kulapho iqembu lakwetamisa lase selidikle ukuthi lona yilona elimela i-MTCT.
Abatsha bakhuthazwa ukuthi benze umsebenzi wezandla ozabanika imali ethe xaxa.
Sifuna ukubona ukuthi kahle kahle kobulawayo kwenzakalani, ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa, mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiso, sebengathola ama-advice.
Namhla sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo oncintisa ukhetho lukamongameli ezimele yedwa.
Khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengele utshwala ngubani, osinika inyama ngubani, ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa nguNkosazana Dlokozani Gubhe selicele amagqwetha alo ukuthi amangalele emthethwandaba icele le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukuze bathole izigidiphozi ezimbili zamadola $1.8 million abayiphiwa nguhulumende. Umnumzana Obert Kutu, umsekeli kamagubhe, uthi benze lokhu kulandela ukususwa emthethwandaba licele likaChamisa icala lokuthi kabavunyelwa ukusebenzisa ibizo lempawu ze-MTCT. Ugutu uthi kusobala ukuthi yibo abasebenza okusemthethweni, hathi uChamisa owathatha ngenkani isikhundla sikaMoyi uMorgan Tsvangirai esanda kubhubha. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MTCT kule Melika nekhokhelwa nguMagubhe.
Kule mali engange 1.8 okwakumele iye ku-MTCT ngesikhathi leyo mali ikhitshwa kulapho iqembu lakwetamisa lase selidikle ukuthi lona yilona elimela i-MTCT. Ngakho-ke bakholuda lohulumende, umuntu wakhona uhulumende wakhulula leyo mali ukuthi inikezwe abotshamisa. Umuntu wagcina ethoniswa la exoshwa lo msebenzi, ngoba kwakungamelanga le mali iphume until ikhodi isho ukuthi ngubani kahle kahle onguyena omela i-MTCT. So njengoba-ke bona-ke abakachamisa sebedrophe i-case yabo, kusho ukuthi thina-ke sesifuna ukuthi imali le ibuyele back to abanikazi bayo, okuyi-MTCT ekhokhelwa ngumama uThokozani Gubhe.
Lina libona ngazani-ke imali le lizayithola yini nxa sebayisebenzisa-ke kuzathiwani?
Ngeqiniso imali le kumele itholakale, ngoba abanayo imali abayisebenzisayo for amarali abo. Ngakho-ke kumele ekuqaleni vele bengavele bayithinte le mali, ngoba besazi ukuthi kulokudodliselana ukuthi ngibani umnikazi wayo leyo mali. So thina sithi bayithola le mali ngobugebekeko obungekho emthethweni, so esingathi yi-fraud, ngoba bazenza ongathi bona yibona i-MTCT bona bengasiyiyo. Ngakho-ke makukuthi le mali ayitholakali, kuzomela u-messenger of court athathe ama-property abantu balazi izimoto lanilani, sikwazi ukuthi imali le ibuyele emhlanganweni.
Kodwa-ke nxa sesikhangela lingayithola limali, sibona ngazane-ke ukukhankasela ukhetho kuyaba ngasokudlulile, izalinceda ngani?
Hayi, kuningi ezosinceda ngakho, ngoba iphathi ibandla lilabasebenzi njalo futhi kuzosinika opportunity ukuthi sikwazi ukuthi lati sole i-building e-right for ukuthi i-party operate from. Lokuthi abasebenzi lezinto ezifunakalayo efana lama-computers ngenye izinto ezinintakalayo uma ungumhlangano wezombusazwe esingelazo khona manje ngoba iqembu labochamisa lala le-harvest house lathatha zonke izinto ezozilapho.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MTCT kwele Melika ekukhelwa ngunkosazana Thokozani Gubhe. Sixoxe laye ekhonapha-ke eWashington DC. Kodwa-ke umnumzana Stanley Mukasa, unobhala jikelele webandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa, uthi uMagubhe labanye bakhe baziyenga nje.
Indaba yehulumende phela yona leyo, nxa befuna imali yabo kabahambe emacourt, imali yanikwa according to the political party's support. So kabahambe emacourt and bazazibonela khona ngalo ukuthi bazanikwa yini imali yakhona yini kumbe kabanikwa.
Ukuthi kodwa kungahamba njani ngamafutshane baba Mkasa?
Well, kule two possibilities. One, amacourt angadelaya ukunika ujudgment until after the election. Or amakhotes abantu abasaying ngamakhotes ano under the influences and they might rush and then vote but bona some of that money must be given to kukhula singakwabo Gubhe. It's one of that abantu abathi nonsense kabana chance okuwina ama-elections and I don't see ukuthi bangaphumelela yini ukubone ukuthatha imali yakhona. But it really up to amakhotha, sikwazi ukuthi amakhotha aza kuthi nxa bephethe allright kabanikwa imali yabo then that will be it. Mina ngicabanga ukuthi amakhotha baza kuthi it's not urgent, bazalwisana for a long time. Yeah,
ukuthi bangalwisana sibile kwesikhathi eside kakhulu ukuze kulungise udaba lolu phela.
Ama-appeals ayenziwa nothing i-MDC back in 2002. Some of them have not been resolved up to today. So ama-court asikwazi ukuthi maybe bazaphushwa yimunankagwa government ukuthi banikwe imali yona leyo. Even if ama-court athi bona banikelini imali yona leyo before the election, kuzawawinisa yini ama-election?
Lo umnumzana Stanley Mukasa, unobhala jikelele webandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa, ubekhuluma le-Studio 7 ese-Indiana kwele Melika. Abatsha bakhuthazwa ukuthi badwebe abakufisayo njalo benze eminye imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthuthukisa inotho yabo. Inkuthazo lo yenziwe inhlanganiso ye-Viking Techno eqoqe umbukiso wokuveza ubuciko obenziwa ngabasakhulayo koBulawayo. Inhlekelele izindaba yethu uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intsha yakoBulawayo ibuthane ngomvulo egcekeni lezimota ele-City Hall belande uhlelo obelubizwa kuthiwa yi-The Bulawayo Youth Economic Freedom Expo obeluqoqwe inhlanganiso ye-Viking Techno. Umbukiso lo uqalise ngentsha yakoBulawayo ibonakalisa ekwenza ngezandla okugoqela ubuhlali bezandleni kanye lezikhwama zamanqongqo. Isikhulumeli salinhlanganiso uThamsanqa Gumpo uthi intsha yakoBulawayo kumele ibonakalise ubuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo obenziwa ngezandla.
I-Expo Lay is meant ukuthi kona iphakamise abantu abatsha in terms ukuthi sifuna ukubona ukuthi kahle koBulawayo kwenzakalani in terms of ama-business, ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa, mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiswa, sebengathola ama-advice from abantu esibanxusile ukuthi baze la ukuthi bazonika nje about experience, about business, into enjalo.
Omunye obebukisa akwenzayo uNtombiso Dwandlovu uthi bona njengentsha bahlutshwa yimali yokusebenzisa kanye lemikambo yokuthengisela lanxa okokuthengisa beyabe belakho.
Senza ama-beaded bags, senza i-shoe covering. Ama-challenges esihlangana lawo ngayo imali. Imali yi-challenge. Sabe sifuna ukuyathenga i-stock ukuthi sibe le-stock esiningi sikwanisela ukwenza sihlale sile stock nje. Then le market ye super ukuthi asilanda uzokuthengisela but izinto siyakwazi ukuyenza but i-market yasihlupha so singathanda nathi ukuthi sikwanisi izinto zethu sizibide endaweni eziningi even outside the country. I think ikho kule market futhi enye enkulu ukudlula la.
Umnumzana Emmanuel Matsika osale sikhathi eside esenza imisebenzi yezandla othengisela eCity Hall ukhala ngokuthi abantu sebebaningi abenza imisebenzi yezandla njalo sebegcwele indawo yonke okubangela ukuthi intengo yempahla abayenzayo ingasaqondiseki kakahle.
Yeah, iproblem is that these days we are talking abantu sebegcwele indawo yonke and the price is uncontrollable. When you move to the area, they find something, they take back it. So the price is saying it is just to control in China. The price is 50. Then you say, I'm going to take it anyway.
Obe ngumhlonishwa kulomhlangano umnumzana Louis Mathuthu olilunga labontanga kubandla lezano PF ukhuthaze abatsha bakobulawayo ukuthi bengasaleli emuva kodwa labo baphatheke ekuyeni thatha imali esambeni esesilungiselwe abasakhulayo ukuthi babone ukuthi bengasizakala njani. Uthi amaqembu akhe alindele ukuthi wonke abasakhulayo babuye kubo babaphathise. Ungezelele njalo esithi uhlelo lwakuqala lwaphelela eHarare kodwa lolu luhlelo oluzagoqela ilizwe lonke. Uthe wonke umuntu omutsha kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla lezombangazwe uvunyelwe ukuyathatha leyo mali nxa efuna ukuyisebenzisa ukuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Given Ncube oncintisa kukhetho lokudinga ilunga lejali lephalamende elopane East ekubandlale MTCT ekukhelwa ngunkosazana Thokozani Gubhe uthi uzathuthukisa umnotho kaZulu enganqoba kukhetho oluzayo. Uncube uthi kumele abantu bebe lethemba lokuthi uzakwenza konke akuthembisayo ngesikhathi ekhankasela ukhetho oluzayo.
Engikukhangeleleyo mina ngokumanifesto yeparty lengikukhangeleleyo mina njengomuntu osale endaweni eselufane ngikhangelele ukuthi iphakamise into enjengalokho abahlala vele bekhuluma kho abantu bakithi devolution ifuna ukuyifaka endaweni efaneleyo ukuze sithethe amandla kubantu. Isabelo sakithi kumbe indawo yakithi iphakame ngoba izinto zonke sezisenziwa lapho kulowo mende yaphike lokho okumlingeneyo kuze ilize kuqhubele siya phambili. Sikhayele njalo ukuthi sehluke lala mabandla ade khona ethungamele kakhulu benele likababa uRobert Mkabezi lo baba umnanga khona lawa mabandla omabili kumbe ngithi laba bantu bobabili ithuba labo selenele sibaphile 37 years ukuthi bathungamele eZimbabwe kodwa-ke umtshintsho alukho ku-constituency lelizwe jikelele mpilo kayikho kuhle kubantu. Sikhangeleleke ukuthi singangena thina nje MTCT sifake lokho abathi ngesilungu i-democracy sifake i-justice sifake i-devolution bese sisebenza ngendlela eza kusiza uZulu ukuthi azize engumuntu waseZimbabwe opheleleyo hathi abantu besale bekhonona ngalokhu nalokhu la.
Ye baba Ncube, nxa ukhuluma ngodaba lwe-devolution sibili khonapho elupane East ongathi abantu bangakuzuza nxa ungafaka khona ku-devolution kuyini?
Ilifane isi ile ngothombe ithi ama-resources nesilungu amaningi sibe zihlahla zenyamazana abantu bayenelisa ukulima imfula yethu lamanzi amaningi inkomo silazo kuningi sibi esingathi nxa kusetshenzwe ngendlela esifaneleyo uhulumende ephatheka ama-NGOs ephatheka kunye layo uzulu ephatheka abantu bakithi balakho ukuthi baphakame baphile baphinisile engcono njeyakwesukubona kwaphetheka kubo-South Africa oBotswana lamanye amazwe anjalo khonapha kithi e-Southern Africa kodwa-ke nxa singakufakanga lokho abantu bahlala bekhala ngoba le i-central kind of government esilayo lapho into zonke zilungise eHarare zenza ukuthi izinto kumbe ngithi umnotho ungafinyeleli kubantu nganika umzekelo xa kuthengiswe inyamazana lapha elupane ebhadalelwa kuhulumente khona leHarare lupane ngazuzile ukuthi kube sekusithi abakhonale yibo abadla imali kumbe ngithi abasebenzisa imali yethu ekucineni thina njengabantu emakhasitali simpofu okunyenjalo amathuba okulinganisa lokudinga komsebenzi ufike ukuthi abantu bezimbabwe thina sebesilwa on several lines ngenxa yesizathu sokuthi abathile bayabuya bezofakwa lapha uhulumente kukanti nxa kule devolution kuzasincedisa ukuthi abantu balaba bebalawula into zabo labantu bonke bezimbabwe amathuba abaphiwe ngokufanana sihlale njengabantu banye sonke elizweni kodwa nxa kunje-ke abantu balakho ukuthi balwisane bebanga khonokho okuminyana sokukhona
ye nxa sesikhangele-ke uyenza izithembiso khonapho kodwa-ke uza kufeza njani konke khonokho okuthembisa abantu
okokuqala inkosi inkosi ngabantu itsho njalo isintu esindebeleni akula muntu obusa etshiyana nabantu kumbe ngento othungameja etshiyana nabantu kumele sifinyelele kubantu sibuze abantu into abafisa ukuthi zenzakale lami nginje ngiveze engifisa ukuthi zenzakale silandele inqubomgomo mbili lokuthiwa i-constitution siye silandele futhi i-party manifesto yethu sibe sesikufaka lokho okwenzakala kukwanise ukuthi kwenzeke thina njenge-constitution sikwenze okudlala khona indima kahulumende idlaleke okudlala khona indima yama-NGOs njoba vele akhona emhlabeni wonke jikelele athatha indawo yakho sonke ngasihlangene kwenzeke emazweni ngalesi esakhelanela ngasihlangene into ziyahamba silintshintshi be-right kubantu ungakhangela ngathesti khonapha ithi lapha elupane east abantu balokhu khonona ngezinto eziningi sibile ezifana lokungaphathani kuhle ngingakhangela nje amawadi aseduzane wena khonapha ikakhulu lapho mmenzaka khona idaluka ibandla lezanu lizenzela umathanda abantu abakhona abantu abalutshwana basayidela abantu abaningi bafike ukuthi izidingo ezivela kuhulumende zithathwa abantu abalutshwana ngoba kuyibo abalamandla kanti thina sesifanele ukuthi wonke umuntu aphatheke noma ungowebandla liphi noma ungowebandla liphi i-election ingadlula iyedlule othungamela okhethwe ngabantu kumele asebenze kunye lozuluza intuthuku yokubantu
ye siyakuzwa kakhulu-ke ngamafutshane usitshela ukuthi kade vele uncube mbani
ukiven ncube yindoda ezalwa khonapha elupane ithi elupane kule slogan esisebenzisa kule nsuku #41 #41 #41 izalwa khonapha ngumuntu okhulele futhi khonapha ofunde khonapha elupane impilo yami yonke nje ngiphile kuyenale indawo yikho ngivele ntshukuntshu kumbe ngithi ngize ngafisa ukuthi ngisukume ngimele indawo yakithi ngenxa yani ezinto eziningi ezinazelelayo kuningi ngokuthi ongahambi kahle sibe ne-37 years loko kukhethwa ama-MPs from lifane east akaze kube lo yedwa wangena ephalamende wakhuluma kumbe wenza izinto ezithathisa uzulu kumbe waba uminista ilupane yiyo yodwa angazithola uminista ezimbabwe khonapha ngenxa yokuthi abantu abafakayo khona ngozihlalele ndabo zidlelene nje
umnumzana Given Ncube uncintisa kukhetho oluzayo elupane west esabelweni sematoleni north ehlelweni lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo uPhrentini Nhlapho ulethulela okumelwe umkhokheli wenhlanganiso ye-Alliance for People's Agenda umnumzana Nkosana Donald Moyo lakuthembisa uzulu nxa engakhethwa
khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani akhona ukuthi osithengile utshwala ngubani osinika inyama ngubani ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla
lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo umnumzana Moyo ozelwe emakuba emberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancintisa ekhethweni lukamongameli wezimbabwe yena akendoda efundileyo empela esikhuqamfundo kwezescience kanti uqeqetshile njalo esifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP le-Standard Chartered Bank. Ngokuqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathintambo ogatsha luzokuthengiselana ngo-2000 nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga lezanu-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasosha, amapholisa, inhloli, labehluli basebenzela uZulu hatshi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Hawu, iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukujedobhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kuMoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliyathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC lezano. Khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMoyo ulamakhono entweni eziningi nxa eqathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engaba kwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza ngenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi isibongo sikaMoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kaNkosana yikuthi ma ubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isapoti kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsapoti.
Kanti-ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Unamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe, ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa lwe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Direct from Washington, the voice of America.
Udaba lokutshengisela kwamalunga emthokazi Republic Party esithi isitolo se-Pick n Pay kobulawayo sixhatsha abantu besishoneni kuphela, njalo sixotsha abesindebeleni luqhubeka lusegudwini. Lanxa besishoneni abaningi besola amalunga emthokazi la besithi alobandlululo, abaningi esindebeleni bathi lanxa bengavumelani lebandla lemthokazi entweni eziningi bavumelana lalo kudaba lwabantu abavela kwezinye indawo ababuya ukuzethatha imisebenzi eMathebeleland, ngitsho le misebenzi engadingi ubungcweti efana lokuthanyela kumbe ukuye ukuba yisithunywa. Omunye wathi babadabuka eMathebeleland abathi udaba lolu kumele lukhangelisiswe kuhle njalo lulungisiswe kusenziwa ukhetho okwamanje. Kuyancintisa khonapha-ke e-Ward 11 ebulimamangwe West umnumzana Thabani Ncube. Ake sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu.
Ama-prop problems in Zimbabwe, they are institutionalized. Ngenxa yokuthi khona asoma problems ama individuals. There is a system esibunjiwe kumbe eyabunjwayo elandelwayo to suppress abantu. Kathezi ungananzelela ngikhona lapha emadlambuzi, ungazi uhlangane nompolisa kumbe any civil servant. Aso umuntu wakho nalapha ePlumtree, ayinengi labo ngabantu abavela kwezinye indawo. Ukambe kuyena leyo mngcele esikhulumayo, ungazi uthola umuntu othanyelayo kumbe odobha amaphepha, kumbe umuntu nje okondisa abantu ukuthi khona nga ufuna ukuyadindisa ipassport ihamba emnyango lwana. Uzathola ukuthi imisebenzi naleyo iphiwa abantu basesitshoneni. Ubusumangala ukuthi wona kambe shiwa thina siyiziphukuphuka ukuthi khona size sehluleke yini lokuthi khona sithathe simple instruction njengokuthi khona umuntu okumele ayidindisa ipassport simqondise ukuthi khona kumele aye ngathi. So ungakunanzelela khona lokho esikukhulumayo ukuthi khona yona le into izahamba imemetheka ibebetheka.
I-devolution ingaluqeda njani lolu daba?
Singakhangela i-devolution sitho ukuthi khona izabelo ngezabelo zizibuse, zitho zona ukuthi intuthuko bani eziyifunayo, ziphinde zilawule lokho esingathi khona yinzuzo ekulezo ziqinti, ukuthi khona idliwe ngobani, idliwe njani, isetshenziswe njani. Okungangokuthi khona nga abantu basebulilima beyibo abalawula ibulilima, yibo phela abazananzelela ukuthi khona abalabantwana abangaqhatshwanga, balabantwana abasilelayo ngemsebenzi, balabantwana abasilelayo ngesingathi ngama skills, bese kusenziwa imizamo yokuthi khona abantu bebulilima bawathole wona lawa ama skills abawafunayo. Njalo ungananzelela aluba sikhuluma namhlanje into ye-devolution yenziwa ngendlela eqondileyo, aluba ubuyanga esibubonayo emarange aluba abukho, ngenxa yokuthi khona idayimane litholakale laphana libe nilengi kakhulu kwaze kwagcina sokuphika lokuthi kulahleka ama 15 billion umuntu engasakwazi ukuthi khona uyibeke ngapi, ngoba imali nalani ibiningi kakhulu. Kodwa abantu bemarange up to now bangabayanga abanye abamangalisayo ngenxa yokuthi khona amandla aseHarare, i-centralization yiyo ebulele ilizwe lona leli, ngenxa yokuthi khona kulabantu abalenkolelo yokuthi khona nga ukhuluma ngento yokuba ngumZimbabwe leyo, ukhuluma ngokuthi khona ukuba ngumZimbabwe kusho ukuba ngumshona. Hayi phele amaVenda abeSuthu labo ngabantu beZimbabwe. So nxa izigaba zingazuza sikhangele okwenzakala eSouth Africa, uzathola ukuthi khona iSouth Africa iyenza i-semi-autonomous federalization. Uzathola ukuthi khona izabelo ziyazibusa, bayenza inhlelo ezifaneleyo. Kungakho abantu be-KZN awusozuze bekhala ngokuthi khona abaqhatshwanga, kuqhatshwa abantu be-Eastern Cape. So khona lokhu i-devolution ilinde ukuthi khona iku-addresse in that manner nxa kungalandelwa u-chapter 14 we-constitution yelizwe lona leli.
Esikhathini esedluleyo Ncube Mandulo, sisiya emuva le emadolobheni bekungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, uvela eMashonaland, uvela eMathebeleland, uvela ngaphi, umsebenzi ububuya edolobheni uthole ku-NRZ, uthole yiloba ngaphi, ngoba imisebenzi ibitholakala ngaleso sikhathi kodwa manje imisebenzi kayikho. Udaba esingalo lapha singathi ludaba lokukhethana ngemihlobo, i-tribalism, kumbe ludaba lokusilela nje kwemisebenzi.
Into edala khona lokuthi bona abantu baze bagcine bebanga umsebenzi yisystem okuthiwa khona yi-nepotism, idalwa yi-centralization. I-centralization naleyo ibangelwa ukuthi bona kunomhlobo odwa owabantu oyiwo okhetha amandla. So sokuqhatshwana ngabomalume, ngabomzukulu, ngabantu. Umbango nalowo womsebenzi besingawuboni ngenxa yokuthi khona imisebenzi ibinjani ibiminingi. Nga abantu umkhonomi ubungakaguphi ngamadolo njengabona lokho esikubonayo kathesi ubungakawo. Kodwa kathesi esibona phela ukuthi khona ngathi sizakhuluma ngokuthi khona around 6-8% abantu elizweni abaqhatshiweyo. It means i-94% yenalana ayila msebenzi both eMathebeleland naseMashonaland.
UMnumzana Thabani Ncube uncintisa kukhetho lokudinga ukhansela kuward 11 ubexoxa cingweni loNtukameni Nkomo. Sike sikhangele ezemidlalo, iqembu leBrithani linqikilana leColombia emdlalweni wenkezo yeWorld Cup lamuhla. ELuSweden lalo lomdlalo lapho labe linqikilana khona neLuSwitzerland. Yes, siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Singakehlukani, sike sikhangele okuncane okungani kade kuphethe namhlanje. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Dlozane Qhubhe selifuna i-$1.8 billion esizandleni zeqele le-MTCT ekhokelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba lapha udaba lwethu, indaba zethu lamhlanje olubalulekayo nguCape Stube.